Engunanzelelayo baba Gandhi ukuthi khona ama wards wonke lawa abevele ngawe MDC yona leyatshintshayo yaba yi-CC. So lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu bakulesi yasigaba kusho ukuthi balokhe besayilandela i-opposition. Njalo nje kusho ukuthi khona bona balokhu bele ngqondo yabo abavele benayo njalo besazi lokho abafuna ukuthi ngabe kungaba ngumphumela. Nxa ngibona empeleni ngo-2023 ngibabona futhi bewina ngoba bakumaintainile lokho. Kodwa engikunanzelelayo njalo futhi ukuthi khona njengobana sokunje kusho ukuthi izanu layo sokumele ukuthi isebenze nzima sibili kakhulu ukuthi khona iyenelise ukuthi convince abantu bakuleyana indawo. So yikho engikunanzelelayo, kodwa ngiyananzelela asiza ukuthi umumo wona ngokwawo vele anti uyayikhankasela yona
kulu daba oluhluphayo lezinsuku kubandla le-CCC olokuthi ibandla leli alilangatsha kumbe ama-structures. Pho manje nxa benqoba kukhetho kanje kutshengisa ukuthi ama-structures akhona la awalancedo na ngokubona kwakho?
Iye, udaba lolu olwama-structures baba ye ludaba oluhluphayo ngoba kukhulunywa ngomthetho, kodwa-ke ebantwini ngokwakho abantu kabalani lakho, abantu bakhangelele umuntu wabo ababemfuna. So ke ngendaba yomthetho ngiyabona kuphikiswana ngomthetho, kodwa umkakhulukazi umthetho isikhathi esiningi kayisiyo into egoqa abantu. Abantu bona bavele bayazigoqa. Yikho ubona ukuthi lakathesi loba lo engasakhankasanga esebenzisa ingatsha zebandla lakhe esingathi ngama-structures ngesilungu, akuvele nje khona akutsho lutho ebantwini ngoba abantu bona babebemazi umuntu wabo abavele behamba layo. Phela laba ama-structures anti babe besenzela ukuthi nje bathi coordinate abantu babo bakwazi ukuthi khona njengobana silakho structures sile 20 kusho ukuthi orest sesile 20 votes, kodwa lapha kathesi abantu bona laba nxa ubakhangele uyabona ukuthi khona bona balandela into yabo, abalandeli amabhuku, abalandeli umthetho, kodwa balandela umuntu wabo abamfunayo ebacabangela ukuthi khona angabancedisa uhlupho lolu ababhekane lalo. Pho ke mina vele into yama-structures yona ngwayo vele hayi kimi nje ayivele kayitsho lutho nxa abantu besazi. Ibanhle ngesikhathi izinto zizinzile, nxa izinto zizinzile ngoba abantu abaningi babevele bengakhangeli izinto zonke lezo, kodwa kathesi ngobunzima obukhona elizweni abantu bacabangela ukuthi khona bangakhupha lo uhulumende okhona funa izinto zabo zibe nganeno baqale ukuphila impilo engcono. So indaba yama-structures ayisiyo ndaba ebalulekileyo kakhulukazi phambili nakwabantu. Yiwo umbono wami lo, yikho okwenzayo futhi okwenza ukuthi khona abantu bayivote balivotele leli bandla loba lingelazo ingatsha lezo ama-structures lawo.